Hayi, ngithanda ukubonga. Lokho esithi ngesiNgisi i-Thanksgiving, le-dedication set. Sibonga kakhulu impilo, sikhangele umnyaka onabe esigcikayo ka-2023. Sibonga kuNkulunkulu ukuthi ngempela kungumusa wakhe ukuthi siphile, senze imisebenzi, senze lakho konke njengabantu elizweni. Nokubonga ezinye izinto ezinjengezulu, uNkulunkulu oselilethile phakathi kwelizwe nakithi. Sikakhulu ngemva kwebiko le-climate change ukuthi kuzaba nokutshisa okukhulu kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uthibilisile izinto, kwaba khona imvula, yikho siyabonga. Njalo sibonga nje ukuthi uNkulunkulu usigcinile, wasiphilisa loba kwesinye isikhathi kulezi nzima saze sazofika lapho. Njalo sinikela umnyaka oka-2024 enkosini nobukhokheli elizweni lasebandleni lonke jikelele. Ngibanti nxa unanzelela bekungumbuthano lo oqoqwe ngamabandla ehlukeneyo lapha eZimbabwe.
Yena umongameli welizwe unxusiwe kumbe kuhambe njani ukuthi azabe khona?
Hayi, unxusiwe. Banti nxa unanzelela ukuthi lo mbuthano lo kungowesikhombisa kutho ukuthi ihlale isiba khona xa umnyaka siyaphela. Njalo umongameli uyanxuswa laye ukuze laye atsho amazwi, ikakhulu namhlanje ke yiye u-guest of honor okade khona.
Yena ukhulume ngani umongameli?
Hayi, umongameli ubongile ubudlelwano obukhona phakathi kwamabandla nohulumende. Wakhuluma njalo nangezinto ezithize esezenzakele phakathi kwelizwe ezinhle, impumela ikakhulu isikhangela ukulungiswa kwemigwaqo eminye ethize, ukulungiswa njalo ukwakhiwa kwedamu leliyane iShangani kwa-River Dam, ukuthi kukhangelele ukuthi kuthuthukiswe indaba zamanzi ngapha ikakhulu kule mhlubulo yemathekelelendo. Phezu kwezinto zonke eziningi azikhulumikele, kubonga nje ukusekelwa libandla mayelana nendaba zokuthula phakathi kwelizwe lakithi. Of course lokho ngisummary engiyitshoyo, ziningi izinto akhulume ngazo ezinhle naye ebonga. Esifisa ukuthi ngaphandle kokuthi uNkulunkulu abe nguye osipha impilo, osipha amandla, thina singeke senza lutho njengesizwe.
Ye, manje abanye enye inkokheli yezombusazwe ibinganxuswanga yini? Bekunxuswe umongameli yedwa?
Hayi, angibe ube khona umsekeli wakhe.